ngumongameli wele South Africa ngokuba inkokheli eqotho.
Abantu labo kaSupuere oZwawo Jonathan Moyo bonke labo othombo bayabafuna ukuthi ngaba abafakejeni but bayabaswelela ukuthi bayabambanga ngani sebephonga ukubadingela nje kwizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangkhona ifika ihluphe.
Owake waba ngumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia kaSupuere ubuthwa ngemva kokuzinikela emapholiseni. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kumathumi amane lantathu i-43 eHarare kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi balandele umzekeliso kamuyi umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wele South Africa ngokuba ngabakhokheli abaqotho ukuze kube lokuthula kanye lempucuko emhlabeni jikelele. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni we-United Nations okuhlonipha owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Nelson Mandela owe-Nelson Mandela Peace Summit. Umhlangano lo ungenwe ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo abalande umhlangano omqoka owe-United Nations General Assembly oqala kusasa. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze inkokheli yomhlaba ukuthi ithathe izinqumo eziqinileyo ezizaletha ukuthula kanye lentuthuko.
Let us be boldened by the words of Nelson Mandela.
Kumele siqiniswe ngamazwi kamnumzana Nelson Mandela awukuthi ungakhangeli kolunye uhlangothi. Nanzelela ukuba umhlaba ulambele izenzo hathi amazwi kuphela. Yenza okwenzayo ngesibindi langomqondo.
Umnangagwa uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abakhokheli bamazwe omhlaba bagcwalise izifiso zikaMandela ezokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele.
I wish to emphasize that honoring Nelson Mandela without action.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi ukuhlonipha uMandela singathathi amanyathelo okulungisisa izikhalazo zakhe ikwehluleka ukunanzelela ukuzimisela ayelakho empilweni yakhe yonke. Wake wathi kwesinye isikhathi kuba lesidingo sokuthi abantu baphakame babe bakhulu ngezenzo. Lathi singaphakama sibe bakhulu namuhla. Singaba bakhulu ngokuba ngabakhokheli bomhlaba abaqotho.
Umongameli Mnangagwa uza khuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlanganela abakhokheli bamazwe achiyeneyo namuhla ebakhuthaza ukuthi basebenze gadalala ekulwisaneni lokusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine le-opium.
Cocaine and opium production have hit record highs and global deaths.
Ukulungiswa kwe-cocaine le-opium sekubhahile. Inani labantu ababulawa yizidakamizwa lezi emhlabeni jikelele likhwele ngesilinganiso sokungamashumi ayisithupha phakathi kuka-2000 no-2015.
UTrump uqhubeke wathi iMelika isithethe amanyathelo aqinileyo okulwisana lalolu dubo. Ngokunjalo uthe amazwe omhlaba lawo kumele enze okufanayo.
It's vital for public health and national security that we fight drug addiction.
Uqakathekile ukuthi abezempila kahle labezomvikela basebenze ndawonye ekuqedeni ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Sivale zonke indlela ezisetshenziswa nabezithengisayo ukuthi bathole imali. Khonapho eMelika sesithethe amanyathelo okuqinisa ingcele yethu ekulwisaneni lodubo lwama-opioid njalo siyelapha abasebenzisa izidakamizwa lezi. Sonkeni kumele sisebenze ndawonye njengamazwe womhlaba ekulwisaneni lalolu dubo.
Kusenjalo iqula likamongameli Mnangagwa liqhubeka lihlangana labantu abachiyeneyo abagoqela osomabhizimusi kanye leziphathamandla zakwamanye amazwe. Usiba lukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutka utshele iStudio 7 ukuthi uzahlangana leziphathamandla zikarhulumente weMelika namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington ngingontungamile inkomo.
Ongeke waba ngumphathi ntambo ezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe lamhlanje ngemva kokuzinikela emapholiseni kulandela imbiko yokuthi uyadingwa yiwo amapholisa. Ukasukuwere ubecatshangelwa ukuthi uzetheswa icala lokuphosela ibhomba enkundleni yeWhite City Stadium ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho, kodwa igqwetha lakhe umnumzana Jonathan Samkange utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso ukuthi ukasukuwere wetheswa icala lokubhomba, kodwa wathi wetheswa amacala amane aphathelane lokusebenzisa ihofisi yakhe esangumphathi ntambo ukwenza ubugulugudu lenkohlakalo. Ukasukuwere ngomunye weziphathamandla zikahulumende ezabaleka elizweni kulandela ukususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Uke wabotshwa njalo kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula, kodwa wasekhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Izinto ababezazi zisenzakala ngesikhathi abantu laba bengama ministers babe kukhangele everyday kusenzakala bekwazi. Sebephumile kuba ngama minister sebeqalisa ukugijimisana labo sezothwala ubotshiwe lo ubotshiwe kufike phambili kungabile evidence bephume bezihambele. Akulani uthole ukhona sibili okukhanyayo ukuthi yizimpi zabo zesi-G40 lesila coast eziqhubekela phambili. Abantu labo kaSukwere, oZwawo, Jonathan Moyo, bonke laba oTshombo babafuna ukuthi ngaba bafake ejele, but babaswelele ukuthi bababamba ngani. Sebephonga ukubadingela nje kwizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangkhona ifika ihluphe. So involve abanye babo abakhulu, amboni nje ukuthi into ezafika ngapi. Ikulwa nje kwaba baphungulisana izinto zabo ezindala bedlala ngengqondo zethu ukuthi sibone ngani uhulumende kukhona afuna ukukwenza ngendaba ze-corruption. Amboni ukuthi into emangalisayo eyenzakalayo.
Kodwa nxa sikhangele amanye amazwe, ayisikho na abakukhangeleleyo ukuthi labo bazathi hayi ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende okungenza ukuthi bathi bona hayi bayalungisisa konke okonakala?
Ye, yiko kanye ngikuchoyo but ukuthi ngesilungu i-window dressing ukuzama ukuthi bebone ingane kuthiwa kule nto abayenzayo ingane bayihlukene nalokho kade kukhona. Ungakhangela kucini khona lapho kubothiswa izinto zabaze-corruption. Izesa kathi esibhizi ilandela bonke ababengama-former minister yesebenzise kothi balezikwelede zamagedi zama-300,000 balani. Kumele kuqale kube ngu-former minister bese botshwa abe ngu-former minister segijinyiswa. Anabona ukuthi kungukuthi ukuthi bazama ukuzenza bona abaright ukuthi bebukeke beright. Nxa beserious bakhona phakathi kwabaloku bengu-minister kathesi, bakhona abaloku beyiziphatha amandla zezana u-PF ezikhona kathesi. Ababophe bona sibone bephakathi beseva then kuzasitshengisa ukuthi baserious. Akuna muntu oZimbabwe ohamba ngenyawo ongacabangeliyo ukuthi obhedi mbofu ukhona somewhere lapho kurongo khona, kodwa uphuma nje azadifendelwa ngumnanga kadifendwe ngabanye bakhe bethi akulanto erong ayenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo engcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umcimbi wokudinga isiqamula mayezi intombe enhle kwedlula ezinye okaMiss Tourism Zimbabwe uqutshwe kakuhle edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo owedluleyo. Isicoco lesi satholwa ngunkosazana Tafadzwa Jaricha oligqwetha odabuka esigabeni seManicaland. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Bekungabizwa ozwayo edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo emkhosini wokukhetha intombi enhle ukwedlula ezinye isiqamula mayezi esingu-Miss Tourism Zimbabwe, lapho unkosazana Tafadzwa Jaricha oneminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa onguye onqobe amanye amantombazana angamachumi amabili akade efuna lesi sicoco esiba indlovukazi kaMiss Tourism Zimbabwe. UJaricha Mdletshe uthole lesi sicoco esiza lomvuzo wenkulungwane ezilithumi zamadola i-$10,000 imota ye-Mercedes Benz i-C-Class athole le tikiti lendizamchina lokuya kumcimbi ka-Miss World Tourism ehlawulelwa inkampani ye-United Refineries lokunye. Abanye abalandele uJaricha ekunqobeni kulo umcimbi unkosazana Natalie Magondo odabuka eMashonaland East obelichachazi lakuqala oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Kuthi isicoco sechachazi lesibili sitholwe unkosazana Life Mathunzeni oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Amachachazo mabili asuke kulo umcimbi ethwele imivuzo egoqela inkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ngamunye. Kumcimbi ofanayo unkosazana Michelle Nyika osuka eHarare uthole isicoco sokuba ngumiss personality kuthi lo nkosazana Maita Kainga osuka eHarare wathola esika miss talent. Umnumzana Louis Mhlanga ubuke umcimbi weMiss Tourism Zimbabwe walonyaka kodwa wasola ukuphuza kokuqala kwawo.
Ngakhangela ukuthi abanye bazawina kodwa ama judges bathe bona bale ndlela zabo zokunanzelela ukuthi kubani ezawina because kule kuthiwa i-70% of i-judgment eyenzakala prior to the event yakhona. So owawinayo ngumeli uphuma kuMpumalanga, Eastern Islands. Ungathi umuntu nje vele uza clever, uza articulate kodwa engakwazi ukuthi amelele ilizwe. Kodwa hayi umcimbi lo wahamba wathatha isikhathi eside kakhulu. 6 hours if I'm not mistaken. Yayiso into eyi-right ngale.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu obekhona kulo mcimbi uthi bekukuhle ejabulela kakhulu ingoma ebezichaywa lapho.
Umcimbi wangomgqibelo wawuchaza kukuhle, sakholisa sagida, uDJ wasichayela ingoma, yay, ikwaito, ihouse, iNigerian music esayigidayo lapho, hayi sakholisa. Yayimpumela yokula abanye abangatshinga kodwa siyakwazi ukuthi vele nxa ukhetha into lezi uQueen ngumuntu okumele akwazi ukukhuluma isikhiwa. So vele nxa akwazi ukukhuluma isikhiwa awukwani lapha kodwa abamkhethayo angamuzwa sibele chaya isilungisi esishapu.
Umnumzana Simeon Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi umcimbi ubumuhle kodwa wasola okuthile okugoqela imali yokungena ebiphezulu.
Hayi umcimbi wona uhlelekile nje ngendlela engasolekiyo kodwa ke into mhlawumbe esolekayo yindawo lapha lo mcimbi owenzelwe khona ku parking lot yase Rainbow Hotel. Ngibona ngani ukuhlalisa abantu phandle bekulukhuni impela because uyabona ukuthi kule miyani kulezi nsuku mhlawumbe futhi umcimbi lo uthethe futhi isikhathi eside kakhulu. Kuze kwachaya you know or 2 AM ekuseni sesigijimela u-3 AM ekuseni abantu belokho behlezi ezitulweni umcimbi ungapheli. Mhlawumbe futhi intengo ukungena khona hhayi bakithi bekudura. Sesikhuluma ke $25 kusiyale phezulu. Hayi ngibona ngani lokho nje kuke kwaba nje isikhubekiso kwabanye mhlawumbe.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obengumhlonitshwa kulumcimbi. Unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda onesichenxe sokuqoqa umcimbi kaMiss Tourism Zimbabwe uthi umcimbi walonyaka uphumelele okwamagama esithi ulethemba lokuba unkosazana Jaricha uzaphakamisa iflegi yeZimbabwe ngokugcweleyo lapho eqhuba umsebenzi wakhe umnyaka wonke. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o United Nations General Assembly. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Leva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Agesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia selithembise ukuphathisa ele Syria ngokuzivikela ekuhlaselweni ngezikhali zama-missile. Lokhu kwenzakala ngemva kwengozi yokudutshulwa ngesikhali semissile kwendizamtshina kwele Russia kwele Syria lapho kufe khona abantu abalitshumi lanhlanu. Ekhuluma emhlanganweni ophathelane lokuvimba ukusabalala kodubo lokuthathwa kokudakayo emhlabeni jikelele oweGlobal Call to Action Against the World Drug Problem, umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi isilinganiso sabantu abathatha izidakamizwa emhlabeni jikelele sokungamathumi ayisithupha ekhulwini. Kwezempila kahle, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kwamachumi amane lantathu eHarare kuphela. Ngokunjalo sokujikelwana inyoka iphilayo phezu kwembangela yokuqhamuka kwomkhuhlane lo, abanye besola ikhansila yedolobho leHarare abayethesa umlando wokubangela ukusabalala kwawo ngenxa yokunganaki inhlala kahle kaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Idolobho leHarare liphakathi kokulwisana nodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imphefumulo yabantu abedlula amachumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane nenkulungwane ezelatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lomkhuhlane. Umnumzana Mavelas Khumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshitungwiza inmanyame Residence Association uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwakhulumende lamakhansila ukuphuma lezinqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le City of Harare liyehluleka ukubanjisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery, njalo i-30% ibisisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihlupe kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabeth Dube isakhamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akuzekazi le-Afrika ohulumende abaningi baqadekisa ukudla imali ukudlula ukwenza okumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikahulumende weZimbabwe nabomanisipala abaqakathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi neziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelana kukhansili yokuthi elizweni lakhona indleko zokubhadala izisebenzi in general zidlula ngokuphendiweyo imali etholwa yilizwe from ama-exports. Okusho ukuthi ikhanseli nxa ukuthi kumele idelive especially ezikhathini ezinje zabo ezemkhuhlane enjengekholera emele lila yona i-crowdsave, i-crowdfunding icela uncedo ebantwini nje. Lokutshengisela ukuthi kugcina uhulumende lamakhansela bagcina sibe qakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo ezokuthi nxa kungaba nomkhuhlane nje ongahlasela.
umzana iphuthile inkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni kokuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho lobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansila leli dolobho esithi iziphatha amandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondoloza lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Singakhangela indlela ekade igokelwa ngayo iHarare yokuyikhansila leMDC isenza zonke izinto ezingalunganga eze corruption iminyaka le edlulileyo sicacela kobo 90 2000. So angeke sathi ngoba sokule problem namhlanje sesigijimela ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. EMDC council yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of i-problem le i-council EMDC eran izinto nge-corruption. Singakhangela kube kwaba nama-reports okuthi kukhona omunye usisi osekuse-parliamente kathesi owaphiwa i-tender yokuthi supply ama-chemicals awamanzi le-sewer reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengayenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority Harare ukuthi yenze njani umsebenzi kade umelele wenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela eqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphaka gcwalise izithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo namadolobho azenzele inhlelo nemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kazulu umnumzana Sineke Sibanda ugeze amakhansile egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasole mfowethu ngoba sesiside isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende up to today abakaze bethole imali. So ukuyenza ukuthi khona at least benze umsebenzi onjengokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola. Kodwa iqiniso ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors ngezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono, even i-service delivery layo iyaqalisa ukuthi i-improve ibe ngcono.
Kusenjalo isikhudo seholela sibikwa sesibulele abantu abafika amashumi amane lantathu ukuthi laloba sokusiba ngcono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulashwa kumbe ukuphiwa imithi yokuvikela kulo mkhuhlane. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwu-Gibson Bhebhe.
Inani labeZimbabwe elingena kwele Botswana selehlile ensukwini ezisanda kwedlula. Kule nani eliphezulu elikade lingena kwele Botswana lisiyathenga impahla ethiyeneyo endlini kodwa lokhu sokuguqukile. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Umngcele weRamukhwebane kanye lePlumtree wona ovame ukuba isiphithiphithi abeZimbabwe bengena kwele Botswana ukuzathenga impahla. Awusela abantu abaningi abatholakala bechaphela ngakwele Botswana. Emalangeni asanda kudlula bese uqala ukubetha umoya kulabantu abalihlekana abangena elizweni elingumakhelwane. Esinye isebenzi esisemngcelweni weRamukhwebane esingafisanga ukuqanjwa ngegama ngoba singavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba sithi babona inani eliphansi kakhulu elingena kwele Botswana uma uqathaniswa lakwamanye amalanga. Inani eliphezulu labeZimbabwe belingena eBotswana ukuyathenga kakhulu emadolobheni afana leFrancistown ukudla lenye impahla yendlini yona egqonge okwamagama ekhaya. Unkosikazi Sithembile Ndlovu yena uchaphe umngcele ngempela viki esiyathenga impahla eFrancistown uthi umangaliswe linani eliphansi emngceleni khona ungayijwayelekanga. Ucabangela ukuthi isimo semali sona esingahlalisekanga eZimbabwe yiso esidala ukuthi kube lenani eliphansi elingena kwele Botswana.
Kutaba kulata abantu, it was just a walk in and walk out. Imbangela engicabangayo ekhaya eZimbabwe akula mali. Lalaba bale forex bayisaba ukuyithengisa because of speculative behaviors ezikhona. Kungani kunzima ukuthi uthole yona icash uphinde uthole iforex. Abantu bayastuck ngaleyo ndlela. kunzima ukuthi kumbe uwode izinto uzothengisa ngoba uyabungakwazi ukuthi iprice elandelayo izabe imi kanjani.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi indaba yokuntshintsha imali isuka kuhlobo lwebond note bentshintshela kumali yamapula yikho oxotsha abantu ukuthi bengangeni uzathenga kwele Botswana.
Imbangela kuba yindaba ze-exchange rate ukutshintsha i-bond to ipula njalo ipula ibond sebeliyala abantu bayayisaba babona nani liyavuka lingasebenzi. So akathi sebesithi ibhondi elilodwa i-one singathi ibhondi $100 i-$18 or $20 okusuka kube nzimakela nxa kuyukuthi uthe wayenelisa ukuyithola leyo mali wawoda into zangkhona uyabuza sithengisa ngemalini ukuthi uzuze iprofit.
Umngcele weRamo Khwebana kanye le-Plumtree yiwo ongenisa imali enani labantu eliphezulu kwele Botswana befika phose isigidi ngomnyaka bevela kwele Zimbabwe. Kodwa ngenxa yokungahlaliseki kwesimo semali lapho umphathi ntambo omutsha wesikhwama semali usikhwica mfundo Mthuli Ncube uthi uhlobo lwemali yebond note kumele lukhitshwe abaningi abalaqiniso ukuthi bayenze njani. Lokhu sekubangele ukuthi abathenga impahla kwele Botswana besiyadingisa eZimbabwe bemise okwesikhatshana amabhizimusi abo ukuze kucace ukuthi isimo semali sithatha luphi unyawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sagabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo adlulele esigabeni esilandelayo somncintisano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu kwele Zimbabwe athi ele Highlanders, ele Caps United kanye lele Dynamos, ikanti lawo alwisa ukuphakamisa isicoco seligi abalisa ele FC Platinum kanye lele Ngezi Platinum ahle aphelelwa ngumphako. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji esiphalo ludaba ngugcweleyo.
Amaqembu athile Chapungu Caps United, Dynamos Harare City, Rentals Highlanders, Nikrut kanye Triangle United yowadlulele kusigaba sama quarter finals awumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba sakuqala edlalwe ngempela viki yedluleyo. Amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga athile FC Platinum kanye leLengezi Platinum Stars awasoze abe isaxotsha impala yezimbili ngemva kokuba ikhutshwe ngamaqembu athile Chapungu kanye leHerentals, lokhu ngemva kokuba kutshawe imbekwa ngomgqibelo. Imidlalo yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City eligumule khona elebulawayo City ngemva kokulinqoba nge-1 kanya ngomgqibelo. Njalo iqembu leBackrainers likhutshwe ngeleNikrut lona elinqobe nge-2-1 kuthi eleDynamos lidlulele phambili ngemva kokutshayela ebulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ngensonto amaqembu athi leHighlanders leCapes United lawasile ngesikhala senaliti njengoba ileBhoso linqobe leyada umdlalo ususiya komlindo uyacina. Njalo ngemva kokuba iqembu lezivakatshi ligokhele kwesikhathi yeside emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields, ikanti elemakhephekhephe lona linqobe leZPC Kariba nge-5-4 ngemva kokuba sekutshaywe imbekwa. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu lakhe leyada umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe uqakathekileyo yikuba abafana bakhe benelise ukudlulela kuhlandla elilandelayo lomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup.
Asidlalanga ibhola lethu lansuku zonke, kodwa okuqakathekileyo yikuba abafana benelise ukulwisa baze banqoba, okuyikho okuqakathekileyo kumdlalo efana lale, ngoba okusemqoka yikuba sidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Iqembu leHighlanders ndawonye leDynamos kanye leCapes United yalandelwa ngabantu abaningi abalandela umdlalo wenguqu kweleZimbabwe, kodwa lonyaka waselalo ithuba lokuphakamisa isicoco seligi, yikho abaningi sebekhangelele kuba mhlawumbe azadanela kunkezo yeChibuku Super Cup okuyiyo inkezo yele mali eningi kuzo zonke ezidlalelwa ngamaqembu adlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Uhlelo lokuthi amaqembu lawa afinyelele kuhlandla elilandelayo lomncintiswano azadlala njani kusigaba esilandelayo luzaqhutshwa ngenyanga ezayo ngosuku olukhona luzaqanjwa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ilandele isibonelo sikaMui umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wakwele South Africa ukuba inkokheli eqotho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.